So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengakunzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomi ngale nyathima 16 ukuthi besekula amapolice masikoze.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Jobs Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Uphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandla le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini bemuni abazange bephume lolutho. Izindlu eziyizo zazigcwele, ulutho yizo ezaphelayo. Zasala ishishi elalile mgani namadoda kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Jobs Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo loMnumzana Douglas Monzora okukhela ibandla le-MDCT. uMnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala loMnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubikwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba okuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisayo okwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and you know they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo uMnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likaMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi ukubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomi ngale nyathima 16 ukuthi besekula amapolice masikoze. Nanjenge-CCC siyakwazi ukubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzini elinyazwa izanu esumthetho ke ukubana ihlukumeze labo abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. Yikho evunyeziwe ukubana ke eChikurubhi ebona oGodfrey Sithole against their own will ngoba bakhulumkubana bafuna kumbona kodwa yena wabonakala sothi asevunyela ukungena ke etikurubi njalo ehamba ke esiya nisimida ke abathathi bezindaba lozulu wonke jikelele esithi yena wabona nalo honorable Stole lo honorable Sihlalo kuyinto ke yamanga kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyathiwe besilabo lo mongameli advukele esimjamisa belokuhlukunyezwa ngokubona ke abantu abanjengabomonzora labanye bezani bekunuku-advansa ke i-two politics ngemva kokuhlukumezwa ke kwabantu ke abathatha izanu babotshwa kubona bengama-victims e-violence you know what happened ngakhime so kuyinto emangalisayo kakhulu ukubana ke abantu bayahlukunyezwa and what Munzora and Chuma thinking about yikuseka ama-political score
ubona ngazani vele bakwenzelani khonokhu kukhona okunye esingakuboniyo
bayenzela bona ukubana ke becreate ke imibuzo enhliziyweni nengqondweni zabantu ukubana ke why iphuthi ingekho whereas kuyazakala ukubana ke umongameli wahambe zamuke ngenethi group wayaliswa enyathibe zahamba ukuyabona abantu nokubancedisa ke kuwofe zabo okuyinto angayithakazela nokubonga kakhulu kodwa izanu yathuma ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethusela abantu ukubana bengahlangani ke lathi konke lokhu ke kuyatshengisela ukuthi uMonzora yena lezanu bazama ke ukubana ba-create the impression ukubana ke ujob zikhala abasekho njalo ubani uMonzora yenza ngani yena ulokungcono lokumelela ke amalungelo abo whereg bona kuyibo abayazakalayo kusokala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzora they've been employed with the system they've been the reason why still up esport ngenxa yokuthanda kwabo ke ipower lokuthanda kwabo ke imali now they want to come and let us and try to masquerade njengabantu abamelela amalungelo abantu ujob sikala ubengasoze engena ejele ngabe uMonzora ne-Z p f engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition so yinkinga ke ehlangane layo
umnumzana uStalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-studio 7 eseHarare kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uxoxe losikhala kanye losithole
abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga okukhona umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona ujob sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye kusikhala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki kuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba usihlala aphume
ye nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hhayi khonokhu-ke ukwenziwa nguMonzora kusetshenziswa libandla lezanu akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezethi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathini ngakhonokho
okokuqala ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba osithala abantu bezimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya ku-COPAC kuze kuzofika khathesi ngumuntu nje abamaziyo general asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu bayamazi njalo isimilo sakhe i-charakter yakhe bayayazi ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba usikala obotshiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphuma uYvon Sarurwa kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi mayenkahama yikho azakwenza ekhulumisana lalabo okumele axoxisane labo ebabonisa lokho abamele bakubonise khona inhlanhla esiyifisele isikhala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa lokuthembisiswa
umnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Umnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Zetsholotsho emagusini enzilikazi layini angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetsholotsho. Ngezetsholotsho esenta kuleyinye iprogramu engangihambe ngayo. So yangasangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya ngazofonelwa ngabothwelufu ukuthi umuzi ubuselile ngazithikwa kakhulu ukuthi uhamba njani ngase ngidinga i-transport ngivele i-transport ebantwini ngasebe nginika imota imota ngayithola ngabo-2 ebusuku kodwa ngezinyawo ngagijima ngazongewela emabhusini emzilikazi layini ngathola isidiki esikhulu kakhulu esisekekayo umuzi uphelile abantwana baphuma endlini benqunu abazange bephume lolutho izindlu eziyize zazigcwele elide yize zaphelayo zasala isidiki elalile mgani namabhodo kuphela
ngubani owayenza khonokho
laphana kwathi sekufile sathola unyawo unyawo lolwangalolugxazegxazangela nje abanye bethi ngizani and then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka entingeni emthethweni ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma uthi esuka lapho wangena ebhasini unyawo lwakhe yilo lwabuya lwazobonakala khona lapho ngizimeke ziphile
ngumuntu onjani nalo
ngumuntu umuntu oyindoda usezandleni zomthetho
singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona into ezazingani ziyabangwa yindaba zelifa ubaba wathona so mina tengelandlela ukuthi kumi ngangifuna ukuthi ngizisa nga kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi
singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini
iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini amabele ukudla izincwadi zesikolo babhethi zetisketi fenisha amafriji mathuluzi mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lapha ezimoteni yonke amaphatha ami engangisithi ngiwathi ngiwathi ma ngiwangilungisela abantu izinto engiphathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line etsholotsho. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi kulabantu abane labangamatshumi ayisithupha lanye 61 abafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe nalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukamaster Hameni wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni leyo. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alusana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Ubudlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela babuduke kubalaleli mphinde ngibingelele kubasakazi bethu be-Studio 7 ukuthi liphile nje.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele la kancane sisizwe sikamthwakazi siwugodla. lapho owaba nempi khona amaqhawe akithe zama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadadi. Lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela ke kumuntu ezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazekyu izigwagwagwa bezimisele ngendlela ukuthi babeze bedivala ngebheju. Yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale eGadadi?
Kuqakathekile baba uDube ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe. Lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe bakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe. Ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo indlela ukuthi kulondolozwe imlando efana naleyo ingacithi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefike esizukulwane esilandelayo.
Isikhumbuzo lesi siyabe senzelwa ngapha kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona?
Kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabudo lawa engikhuluma ngawo. Kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo. So lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombisa ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle. Kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniswa ngaphezu kwamandla. So iningi labantu liye laphana liye kudana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe.
Ye lapha-ke sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba.
Angibonge nami baba uDube.
Bayawutshela bathi salulande.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya. Sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi. Siqhubeke ngalo ilizwe silibale iy'ncwadi zezakha zenkosi uSolomoni isahluko sika 18 verse lika 20. Iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, khe bamngani wezula uyashoshozelwa yizo. Kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu akazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani. Kodwa namhlanje ngifuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi nxa sisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle yabantu labo abayiwo abaphethe abantu ngezigaba ezijiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula. Nxa ulo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize, yenza khona lokhu okhangelelwe ngabantu. Ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ngama-press conference lapho inkokhelo ezijiyeneyo zengatsha ezijiyeneyo mihlanganiso ezijiyeneyo zibuthanisa intatheli ubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi umbe uzulu. Ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubula bakhe. Uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sokubhalwe phansi. Ukuthiwa ohlakaniphileyo ohamba labahlakaniphileyo uyazuza ukuhlakanipha. Isiwula, umngane weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo azithathayo lenkulumo azileta emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngoba namhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sizihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsholeli izwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki bangabi lenhloni. Kengithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa indlala, nanku ukudla okuvela kulaba abadlayo kumbe uvela kungatha zikahulumende, kuye kuzwa umuntu othiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobo, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyakuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni Nkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Kulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangela impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa kwathele iRentals lalo litshayele FC Platinum nge-4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike kupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0 ukuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike kupheleni kwesikhathi kuyi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukula kwaShichiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kusigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamileth Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalonyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar okuyilo eliqoqa imidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu lento ezineke zabe zishiyene. Kulamanye isikhala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo nalawo Europe lase Africa khona lawo Asia. So hey, kungani kuzaba nzima ngoba la players ama injuries bona zawo maningi, but I think mina nxa ngikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team ona lawa se Europe amaningi and bathi bayenza kuhle, so I'm looking at team nje e Portugal ukuthi yiyo ngibona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la ukhangelele iqembu le Portugal ukuba linqobe ngungqabutho Gumede
nanthandwe Cristiano sibona ngama Portugal ofuli Portugal la this time is a figure
umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yezimbabwe isifike komlindo uyacina, njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ukulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hayi, ngikhalela ukuthi i-World Cup leyi izasibisela something esizakholisa lathi, yananzelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of i-COVID and stuff, but kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya-anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollower and ngikhuluma so kuyajusa i-DSTV so that I'll be able ukuthi ngibukele.
Usibonakalisweni le yaye na uthi layo uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizile ukuthi i-World Cup yabe iseQatar, sokuthi amathimu akhwalifayayo wapi, hhayi angabile shuwa lawo, but ngokuthanda kwami umdlalo webhola hayi nizabe mbukela, and then maybe sembukele ngabona amathimu akhwalifayileyo senzaba le yami enza ikhethi ukuthi hayi mina ngihamba layo.
Kula maqembu angamashumi amathathu lambili azancintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamashumi amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazili ishumi lathoba nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kweleRussia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba lonyaka ngabalisayele Argentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye labaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
nawe
Nkosi
kanye nawe Nkosi yami
ngambe
ngihambi mihla
yonke
nawe Nkosi
angifune
angifune yami
ndlela
mayipheli ntando
yangihambe
mangihambe mina
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
yangihambe
mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izekimi Nkosi
yangicebile
ngicebile hela
Baba
ngimi Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izekimi Nkosi
ngicebile
ngicebile hela ngimi Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
nomindlela yami.
Ye labo ke Man of Influence kanye nawe singagqibi uhlelo lwalomhlanje wothi sikhangele ebeselazo. Abakubanja le-Citizens Coalition for Change badinga mangalo uhlaza tshoko uba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi Maximum Prison. Yakhala imuli etsholotsho etsholwe ngumuzi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lisa ngumthembo Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.